sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNcwabazi 2023 Mokhe Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Maphandleni bayafoswa, bayaphiwa iuniform yabo yezano, bayathatha kodwa bathi basebemekele isikhathi sokuthi bayefaka uxaka kwabo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
And ngiyangizwa abantu besithi maybe kulokutshaywa ngabantu, kulokwethuselwa kwabantu kumbe kulani. Hayi, thina kangangapha kwela kithi emathebeni sami angaze kubone lokho. Abantu bazikhakhasela kahle
kodwa abakubandla le-ZANU-PF bakuphika lokhu. Kubhubha abaculi abalodumo abeqembu le-insimbi zezwane lwayengumthuthisi omkhulu kahulumende. Zalethulela ezamasiko, ezemidlalo, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ezabelweni SGNU athi akahlanyezwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Bathi isimo sibi eMaswingo, Mashonaland Central, Mashonaland West lezinye. Kulabanye njalo esigabeni sebubi okuthiwa izakhamizi zethuselwa ngabalwa impi yenkululeko abathi bazaxotshwa bonke basemaplazini abazavotela ibandla le-CCC. EleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakansila amalunga edala lepalamende lukamongameli mhlaka 23 Ncwabakazi. UMnumzana Felix Magalela Spanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi loba kunjalo abantu bazimisele ukususa ibandla le-ZANU-PF embusweni.
Ngisuke koBulawayo ngangena eKadoma, ngangena eKwekwe, ngangena Chegodu, ngaze ngafika eHarare, namhla ngingapha eMashonaland Central. Ngithi zinhle indaba, zinhle ngoba konke indawo emgwaqweni kuma-street suka koBulawayo zisifika eHarare ngibona kuphela iyelo. Ngabona iyelo ngangena ema-streetini aEmbare, eMfakose, eGlenview, ngabona iyelo. Hatshi, ngisithujaha uChitsunga abambulalayo kalale ngokuthula. Ngifikile khona ngicubungula njengomkhumukeli yenu. Ngangena ngapha eMashonaland, ngiqale ngeBindura, ngasuka ngaya eShamva, khathesi ngiseMount Darwin. Ngisuka lapha ngiyafuna ukuyafika eMzarabane, ngithe ngiliphe okuthiwa i-Global View ukuthi abantu bathanda njani ibandla leli.
Abantu bathini baba Mafu?
Sebeguqukile, bathi sebefuna utshintsho. Abantu bonke bathi okungapheliyo kuyahlupha, izama abasayifuni. Ngingenile kumapostori kuRimbo, ngangena kuJohani Marange, abantu bonke bathi bagqoke iy'ngubo ezimhlophe kodwa hatshibo bathanda inguquko. Basebenzisa kakhulu istrategy iqinga lethu lana esathi iBlue Mango, abantu ngaphandle bayigreen phakathi balithanga. Bayazitshela sibili ukuthi bayalamba, abalamali, abalalutho, bangaze basebenze. Babona imali yegold bayahuquluza ngoba ngapha kulezi ndawo okugojwa khona izimali emkaradzi. Bathi abantu bezana amashefu yiwo abasidikayo. Ngalokho Mahlabezulu baqinisa thina kwezinye indawo, babona ngani eMandebeleni lakoBulawayo sokukhanya ngani izanu sigxile khona. Bathi ngenxa yokuthi uPresident Mnangagwa selala khona, sitshona khona ngoba ngapha sebamxotsha. ivikele iphelile edensemaswingo iseshurugwe hashi konke abantu sebekhalele sebefaka amabhathi phansi bathi bona sebemelele ukuthi ujaha umfana omncinyane ubaba u-advocate Chamisa engene ngalokho bakhuluma kakhulu bacela ukuthula bathi lapha emaphandleni bayafoswa bayaphiwa iyunifomu yabo yezanu bayathatha kodwa bathi basebenekele isikhathi sokuthi bayefaka uxaka kwabo into ebahluphayo bathi kungani bayafoswa ukuthi bazavotiyelwa ekuthiwa ngama-assisted voters bafuna ukuthi sibancedise yikho ke ngithe mayuyu hlobo zethu ilizwi lizabuya kodwa sithi abaqine abantu laba bafundile akula muntu ongala form 2 ongala grade 7 yikho ke izami sizama ukuthusela abantu isithi abantu bonke bafanele babe yisiphofu bathi abakwanisi ukuzibhalela
umnumzana Felix Magalela Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC bexoxa lathi esamashonaland umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokho esithi bazanqoba ukhetho oluzayo
njengebandla le-ZANU-PF ngibona ngani ukukhankasa lokho sikuthatha njengento e-serious njalo i-messages layo ebantwini ukuthi ilizwe ilakhiwa ngabanikazi lokhu kubana kupha ubani lobani umlando wokuthi azazi ukuthi lapha akhona ulo mlando ukuthi akwenza ukuthuthukisa isigaba sakhe uthuthukisa ekugcineni ilizwe lakhe lokhu sikwenza kuyindlela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse wabakhona kuleli lizwe ngendlela okubana sifisa ukubana sizibuse.
Likwenza njani konke lokhu baba Nkomo?
Ukukhankasa esikwenzayo sesihamba thina door to door esikhuluma labantu sibonisana sesikwenzile njengebandla le-ZANU-PF sibabonisa lapho esavelela khona lapho esesikhona lalapha esiya khona njalo nje sikwenza lokhu thina vele silakho esikuthi ngama-sales ethu lapho esifaka abantu ngamaqembu ama-50-50 abakwaziyo ukuthi bona bangamalunga e-ZANU-PF uma sesithe saba labantu laba sokulula ukubana sikhumbuzane labo silibandla esingathi lilama-structures lilobukhokheli lilabantu balo vele i-ZANU-PF asiyo lani othi ungayidinga ngaphi langaphi ivele yona ikhona isebantwini iphila ebantwini so ngalesi sikhathi sokukhankasa ikithi kuba lula kakhulu
ukuthi abantu-ke zizwakuthiwa-ke abantu bayatshaywa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF manje lokhu kuthiwani ngakho Nkomo
and ngiyangenzwa abantu besithi maybe kulokutshaywa kwabantu kulokwethuselwa kwabantu kumbe kulani hhayi thina ngangangapha kwelakithi emathebeleni south angaze kubone lokho abantu bazikhankasela kahle bazikhulumela kahle sithengisa imibono yethu njengebandla le-ZANU-PF sibatshengisa ubana thina siyibandla elilalokhu lalokhu elikhona ubana lincedise uzulu elikhona futhi njalo ukubana abantu baphile uma sikhangela kulolu khetho esiqondane lalo hhayi thina vele mbono ngani njengebandla le-ZANU-PF vese sichaphile ukuwina vele sesiwinile ngendlela abantu abamukela ngayo ibandla lethu langendlela esesithe sakwenza ku-Second Republic silo umkhokheli wethu upresident ubaba uDim Nangagwa konke ebantwini kuba sobala ukuthi kule nguquko ekhona sebeyibona ukuthi kufanele ukuthi bandla le-ZANU-PF linjani liqhubeke libusa yebo kungaba khona abasolayo ngoba vele lo umkhankaso njalo lapho ufunwa khona amandla abantu bazakhuluma kubi ngebandla le-ZANU-PF bakhulume kubi ngobukhokheli but ungakhala phandle uzofumanisa ukuthi hhayi ibandla le-ZANU-PF liyasebenza
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7 eseyinsiza esabelweni se-Matoran South ibandla le-CCC belilo mhlangano walo omkhulu namhla ukukhankasela ukhetho eMtare ele-ZANU-PF lithi liqhuba imihlangano lozulu ezindlini kusenjalo uJohannes Tomana owayengumtshutshisi omkhulu wakwele-Zimbabwe ubesemele ele-Zimbabwe i-Democratic Republic of Congo kasekho kakwaziwa ukuba ubulewe yini lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live U-Elvis Mathe lomunye wakhe uThembinkosi Maviri Mpofu batshabalele engozini yomgwaqo izolo emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eVictoria Falls. umade obekhokhela iqembu leinsimbi zezwane udlulele esibhedlela seSt Luke's eLupane. Umphofu uphelele lapho kwenzakale khona ingozi le. Amapolisa kawakwethuli umbiko ngodaba lolu. Kubikwa uba imota akade behamba ngayo iduke ivili yachaya isihlahla. Abalimele kakhulu engozini le bakhoqela umeluleke Brema Moyo labanye. Uzinja ziyamluma ufike kuleyo ndawo okwenzakale ingozi le.
Sihambile laphana after sesizwile ukuthi kulento nje siyenzakele safika sathola ukuthi basesibhedlela seSt Luke's. Masifika khona basibuza ukuthi singobani, ngabachazela ukuthi ngubani mina. Kusuka lapho-ke ngabuza ukuthi ngabe kukhona ukuthembisayo yini ku-right. Hhayi, unensi wakhona wathula wasesihambeni sahamba. Ngathi ngicela ukubabona, wathi hlalani lapha, sahlala. Wathi uDoctor uyeza uzokhuluma lani. Basebesibizela e-ofisini lade, basebethi ngenani ngapha, basilethela izitulo eziwu-3, basebethi ayihlalani lapha sikhulumeni lani.
Atheni amadokotela?
Basiqala basitshela kakhulu ngoBrema ukuthi ulimele, unqamukela lapha unyawo lulodwa. Then basamthunga, kodwa uyakhuluma, wathi so ngazitshela ukuthi maybe abafowethu ba-right bonke ngendlela beqale ngoBrema shouthi nguye olimele kakhulu. Uthe seqedile wasesitike, hhayi uyaxolisa kwi-LVC, akakwazanga ukuphila. Ngamanye amazwi ukuthi u-LVC usesishiyile ma-eli. Hhayi, yikho lokhu abantshele khona. Ngase ngicela ukubona laba abanye athothi balimele kakhulu. Obhutsununu nabo John Master balimele impela, but uBhutsununu no-John Master nalowo mfana omude lo omunye ojayivayo noBrema sebebaletha empilo. So ngicabanga ukuthi okuningi lokuningi njengoba abantu nayo benemdeni, I think umdeni izobe isinazisa ukuthi kuhamba kanjani. Yikho lokho esikutholileyo, nokuthi basithathe besibonisa uma eli ndawo eselade eselele khona. Basinika-ke izinto zakhe de ezithwele. Ifoni esiyithethe ngakama-eli nekaBrema nekaJohn Master i-out 3. Lana amanye I think wakuthiwa de bekwesinye isibhedlela ekuqaleni shouthi amafoni abo siwatholanga. So lapho esinakho amafoni awu-3 nespanji nelayisensi yakhe. So hhayi, kunzima bantu bakithi. Kudingeka imithandazo kulaba abaseleyo, ngoba uMaviri lotsha i-drum naye udlulile emhlabeni. So nathi sinje kwaleni uNkulunkulu, ngoba ngabe sikhuluma maybe manje sokungokunye, kodwa-ke asikhulume ngalokho esibhekane nakho manje. Khona lokho elikuzwileyo ukuthi nami impela imoto ibe nenkinga kube yiqiniso. Kodwa-ke asiqineni ngemithandazo, sincedisa abafowethu laba belulame. Kodwa-ke hhayi, uma eli enu ulimele noma nje sethule, kodwa hhayi ulimele. Okuningi nokuningi I think umndeni izobe singazisa lokho kukhona nizokuhambisa emndenini wakubo kusasa. Nizovuka ngekhona kwamagabela.
Uzinja ziyamluma ngumculi olodumo ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siphela namhla isikhathi esafakelwa abathuthuna umbuso kahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum kule Niger ukuba bembisele esikhundleni. Inhlanganiso ye-Economic Community for West African States ithi izabisela uBazoum ngenkani uma ibutho lingenzanga lokhu ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sikasizwe ezamasiko. Kwezamasiko namhlanje sixoxa lobaba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo lamhlanje.
Nibingelele baba uDube kini nonke ningabasakazi kanye nakubalaleli bethu.
Ye, siyabonga kakhulu. Sizokuthiwa-ke belikwaZulu, akusitshele ngohambo lwenu lolu.
Besihambile baba uDube, siye kwaZulu endlunkulu ngempela esikoleni sakokhangela amankengane. Besihambe nje singamabutho nabanye nje abantu besizweni, kodwa-ke besikolwa yindlunkulu yakokhombalo.
Lihambe njani kunangani?
Sihambe kahle kakhulu, futhi sasike semukelwa ngezandla ezimhlophe kakhulu. Kanti futhi sihambe laphana sinesipho, besinezinkomo ezingu-4, njengoba niyazi ukuthi ngokwesiko uma isizwe singavakatshela esinye isizwe kuyokhanje kunezipho njengoba nisazi ukuthi izipho zasendulo yizo izinkomo lezi besihamba nazo izinkomo.
Injongo yini lapha kade kuwenzani kulapha?
Ningathi nje kube kwaba nohlelo lolu olwalubizwa kuthiwa luhlelo lwasemangadini lapho esahlangana khona lenkosi yakongema ezinze lapha edanota enigeri kodwa edabuka khona enatali lena. Nokunanzelela ungema ukuthi abantu bakwaZulu nabakithi bayaxabana kodwa-ke ngokomlando bangabantu bani yangenelela yasisenza izinhlelo ukuthi kube nokwazana phakathi kwezizwe zombili lezi kuvuselele ubuhlobo njalo uZulu uma ngabe kwenzeka asukume asikhuze lesi sihlapha esenzakalayo.
Singathi-ke inkosi itheni lapha?
Isilo samabandla indlulamithi ikhombise ukuthi iyalwazi udaba lokuhlukumezeka kwabantu bakithi. Njalo ujabule kakhulu ngokubona isizwe sikamzilikazi yatsho yathi isemkhankasweni ukuthi izihambele zonke izizwe futhi izozama okusemandleni ayo ukuthi ixoxisane nabathintekayo ukuthi abantu bakamzilikazi ma belapha kule Mzansi Afrika bengahlukunyezwa ngabafowabo. Yikho-ke uthembise ukuthi uzozama okusemandleni akho ukuthi azithinte zonke izinhlaka ezithintekayo njalo wakhuthaza ukuthi nathi abantu bethu akube ne-database baziwe ukuthi bangobani uma besasihla amakhanda lapha.
Ye, phose lokugcina babangweni.
Elokugcina ngingasho ukuthi abantu njengoba isilo umlomo ongaphethe imanga sesishilo ukuthi abantu abahlangane siyanxusa ukuthi abantu abasondele kwabanye ikakhulu njengoba kulama-group asekhona esiwavulile ngokwezindawo ukuthishana ukuthiyana. Xa bekhona esingabafinyeleli kikwabazame nabo ukuthi basondele kithi ukwenzela ukuthi xa sokusenziwa leyo database yokuthi abantu baziwe mhlawumbe kuzoba lezinto ezingamakhajana noma izishajana abazaziphatha ukwenzela ukuthi noma becatshile lapho besakhuselisele yelapho e-South Africa kube nezinto ezibavikelayo ezinjengezishajana leziyabo. Siyanxusa-ke nokuthi abangakabi khona kuma-groups basondele kithi angazi noma ngingabanika le namba yami ukuthi
mhlawumbe
inamba yami ithi 073-176-0387.
Hayi, kulungile-ke, siyabonga kakhulu-ke. Besixoxa namhlanje-ke lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadinwa kusasa.
Siyabonga.
Manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Lesikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khona phayana esikesalikhangela sehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelele ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngobana sibalile laphana kuLuka chapter 13 sibale uverse 6 lo-7 esingaphinda nje ngokuphangisa kufuneka kanje. Wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7, wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bheka suke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi. Nxa sesisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalwa zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odaliweyo kumagumbamana omhlaba kungakhathalekile ukuthi ngubani. Wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe, wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze okokuhlalisana kuhle labanye abantu. Akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye kodwa abanye lapha emhlabeni ngabalazo lezo zithelo zothando zokubekezela zobuntu abanye abantu kusele nje isimo sokuthi ngumuntu kodwa inhliziyo yakhe akananhliziyo igaya izibozi kayibukeki yenza izinto ezihlasimulisa igazi izinto ezinyanyekayo izinto ezisabisayo abanye abantu ngaze ubabone behamba balesimo sokuba ngumuntu kodwa ubuntu kabukho kubo banjengesihlahla soneso somkhiwa singaba lezi ngatsha lempande lamaxolo lamahlamvu kodwa kasitheli lutho uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi cha gakulala uthobuye abanye abazi bangeni lezikhundleni zokukhokhela abantu abanye bakhokhela ngisho bangaba yimizi ubosobhu abanye abalisa abanye zinduna abanye ngokhansila abanye bayakhokhela ngisho lasemabandleni kodwa izithelo kazikho yikuyafica ukuthi lapho lo muntu ongelazithelo zikamoya izithelo zothando izithelo ezifuze zivume eziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo abantu bahlala bexabana kungelani sizathu kungaqedakala ukuthi kuyini baxabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawonye zokubambanisa abantu zokuhlanganisa abantu zokuxolelana lokuthethelelana lokubambisana kazikho kuwo abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasinda ngamagovu abadla baze badle lezinto zezintandane badle lezabafelokazi badle labezigulane ufice bona bekhukhumala umuntu azatshintshe isikhala sebhanti nxa ngowesilisa ukuthi kalisamlingani ngoba kalazithelo ezinhle zokwabelana labanye uNkulunkulu sengathi angasondela ebantwini abanjalo ikakhulu laba abasezikhundleni zokukhokhela abantu uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle uNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho angadani ngemisebenzi yami ngoba siyabe singelancedo emhlabeni asikhulekeni babathixo engcwele sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe ngojesu yakhulela amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yenguqu ekhutshwe namhla.
Kule midlalo emithathu namhla kusigaba sePremier Soccer League njalo iqembu leDynamo Sleeping uJiki noBhanqa 0-0 lelewange emidlalweni okusenkundleni yePapa Fields. Igama leManyika Diamonds lichayele Capes United nge-2 kanyanga seGibo njalo umgadli uRalph Kaundera nguye olichayele emambuleni kabili. Emidlalweni wesithathu iqembu leHerentals libe nguJiki noBhanqa 2-2 leqembu leTriangle ngaseMandava. Kumidlalo yedlalwe namhla kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele-Australia leNew Zealand. Iqembu leNetherlands linqobile South Africa nge- Tuganya kuthele Sweden linqobele United States of America nge 5-4 ngemva kokuchawa kwembekwa kusasa ngomvulo eNigeria izadibana leEngland kuthi Australia izadlala leDenmark ngolwesibili iqembu leColombia lizadlala leJamaica kuthele France lizancikilana leMorocco ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji nanka ke amazwi kaJays Marabini umajaha yodwa okududuza umdeni kaElvis Mathe loThembi Nkosi Maveri Moyo abatshalabalele engozini yomgwaqo laba ke bebekuqembu leinsimbi zeJwane
Kuteni yabo laba bashonileyo ma eli noma viri ethi asiduduzekeni ubuhlungu kunzima ukwamukela kodwa ke singakuthini uNkulunkulu uvumile ukuthi kube ngaleyo ndlela ngakho ke kumele thina siqine lasemthandazweni sithandazele izimuli sithandazele izimbabwe yonke sithandazele abantu bonke basetsholotsho lapho kuvela khona insibi zezwa kubuhlungu kakhulu lokho okwenzakeleyo ukuthiwa ngabafowethu ngendlela ebuhlungu kangaka insimbi zezwane ibhende ngathi dume kakhulu kakhulu kwelakithi ngapha emathebelelend lasezimbabwe ezimbabwe yonke ejikelele sihlangana nje endaweni ezijiyetshiyeneyo ngemisebenzi yethu yokucula sijabulisa abantu ngikhulume uma eli onwe ube ngu-lead man lapha insimbi zezwane ukuthi abantu heyi bantu silahlekele kubuhlungu sihlale iy'ngoma zabo ngikhumbula ndlala iy'ngoma zabo kakhulu nxa sisile ngihambo zethu esitshiyeneyo nxa siya kumashows siyadlala iy'ngoma zayo eredweni emoteni nxa sihamba umaviri umfana urekhode istudio sami i-albhamu yakhe esithi layo uyadlondlobala
umculo ka insimbi zezwane ngabalale ngokuthula isapho sikhuluma ke Elvis umathe lomunye wakhe ababhubhe emgwaqweni lapha kwele ngozi emangalisayo Jays lawo siyabonga kakhulu ukuthi ulethe amazwi endunduzo singagqiba uhlebo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu kubhubha abaculi abaludumo abeqembu le-insimbi zezwane silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.